sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili imhlaka 26 enhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
enye into eyenza kungabi lokuthula yikuthi nxa ungu-referee ube biased ucine ungokhabi penalty ukhabele enye itim, kakusoze kube lokuthula eground nxa u-referee esekhiphe i-uniform ka-referee agqoke i-uniform yenye itim.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende we-ZANU-PF.
Silohlupho kumaposters ethu, uhlupho lolu lukabili. Okuqala, silamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami elabe lifake khona iposter lanamathisela, elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposter.
Amabandla ezombusazwe akhala ngokudatshulelwa kwamaphepha awukukhankasa awanamathisela ezihlahleni kanye lemidulini.
We've actually built homes for the people that have not had homes.
Ngenelisa ukwakhela izindlu kwabaswelayo ezifika kuma two-roomed house angamachumi amabili.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe, lamhlanje siphatha impilo kaSkhwicamfundo Love Momaduku okhokhela ibandla le-National Constitutional Assembly kumbe NCA. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende we-ZANU-PF ngoba nguye olengqobe yokumanyanisa uZulu ngokuthiyana lomkhuba wokusebenzisa abebutho ukwethusela abantu elizweni kakhulu abemaphandleni ukuba bavotele i-ZANU-PF. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe eHarare ngabe commission ebona ngokukhumisana umlotha National Peace and Reconciliation NPRC wona obe ujonge ukuqinisa isinqumo sokusebenzela ukuthula ngesikhathi sokhetho esivunyelwane ngamabandla wonke azancedisa kukhetho luka 30 Ntulikazi lonyaka. Ekhuluma kulowo manyano isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube uthi ukuze isinqumo lesi sibe lesithunzi uhulumende kumele abe nguye okhokhelayo ekusebenzeleni ukuthi kube lokuthula elizweni.
Sinethemba ukuthi engxenye kungancedisa ukuthi kube lokuthula njalo kube le-fairness le-justice ekusebenzeni kwama-commission lawo ekusebenzeni kwe-ZEC, ngoba enye into eyenza kungabi lokuthula yikuthi nxa ungu-referee ube biased ucine ungokhabi penalty ukhabele enye itim, kakusoze kube lokuthula eground nxa u-referee esekhiphe i-uniform ka-referee agqoke i-uniform yenye itim. So kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi izinto lezi ziyangenelana ziyabambana zihlangene ukuthi kungatshaywana njalo kube le-fairness le-justice wonke umuntu asuthiseke, ukwenzela ukuthi kungabi nomuntu ozafuna ukusebenzisa udlakela nxa sethi nxa kunjalo kungcono kudilike. Yikho-ke silethemba ukuthi njengoba besithi kule new dispensation le engxenye bangenza lokho kwakumele kube kusenziwa iminyaka yonke le kungenziwa up to now.
Lokho kwenzakala ukuvimba okuvame ukuba khona kodlakela ngezikhathi zokhetho eminyakeni edluleyo lapho amasotsha lamapholisa ayebonakale eyiwo aphatheka ekuhlukuluzeleni abantu, bechaya kwesinye isikhathi bebulawa. abezinkonzo lawo bakhuthaze uZulu ukulondoloza ukuthula ukhetho oluzayo. Linkuthazo yenziwe ngomunye obe emele abezinsonto umfundisi uFeni Sibanda.
Lokhu kuzinikele ukuthula okwenzakale namhlanje kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi bonke ama political parties bebekhona, lo hulumende bekhona, lamabandla abekhona, ama church, wonke umuntu weZimbabwe jikelele bekhona. Ngakho into yokuqala ukuthi kwenzakale into enje, njalo kuyasithokozisa ukuthi siyazinikela thina njengabantu beZimbabwe ukuthi sibe lokhetho olulokuthula. Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi kwenzakale, ikakhulu nxa sikhangele isimo esenzakale eWhite City koBulawayo. Ukuthi kuqakathekile ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe angazinikeli kuphela, kodwa asebenzele ukuthi kube lokuthula.
Omunye obesemhlanganweni lo ngumnumzana Love Momaduku, yena okhokhelela ibandla leNational Constitutional Assembly NCA, owazise ukuthi umhlangano lo ubanikeza ithuba lokuthi bagagasele kulokuthula elizweni.
Well, it opens space for us, because what has always been happening is that involvement in politics.
Lokhu kusinika ithuba lokuthi singene kwezombusazwe singesazi, ngenxa yokuthi ezombusazwe kuleli bekuyinto eyisihluku, ikakhulu sibona ukuthi bekuyimvangela yokuthi uphelelwe yimpilo, ubulalelwe inotho yakho kumbe izihlobo zakho. Isinqumo lesi sibona angani sizenelisa ukuba ezombusazwe zibe ngesinye nje isigaba esinjengokuya esikolo kumbe emsebenzini kungela kwesaba. Njalo thina njengebandla elincane silakho ukuba senelise ukwandisa abasekeli bethu nxa kulokuthula. Bekufanele kube kwenzekile inyanga ezihlanu kungakafiki ukhetho ukuba uZulu laye abe lesikhathi sokuba lethemba ukuba uhulumende ukhuluma ngenhliziyo yonke udaba lokuletha ukuthula.
Obemele umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF umnumzana Obed Mpofu wazise ukuba njengebandla udlakela ngabaluthandi, njalo bazazama ngazo zonke indlela ukuthi lungabi khona ekhethweni lalonyaka.
There is a tendency among its class conditions to talk about or to make capital out of the affected families.
Kulezinye inkokheli ezithanda ukukhuluma ngodlakela olwayenzakala ngesikhathi esidluleyo emulini ezalahlekelwayo, kodwa singazange sihlangane lalo. Mina lwangehlela singatholi uzibuso, lanjalo sesimtholile. Kufanele njengenkokheli sithiyane lokuvula izilonda lezo, kodwa sizitholi.
Kusenjalo umkhokheli webandla le #1980 movement umnumzana Francis Dina uboshwe ngamapholisa emhlanganweni lo ngemva kokubanga umsindo esithi ibandla lakhe alikho kumabandla akhethwe ukuba alobe igama kusivumelwano lesinqumo sokuthula lesi. Kumele sithi 27 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Abamabandla ezombusazwe bakhala ngokudatshulelwa amaphepha okukhankasa abawanamathisela ezihlahleni kanye lemidulini. Lokhu bathi isenzo esiphambana lemithetho yelizwe leyafakwa yiCommission eyeZimbabwe Electoral Commission kumbe iZEC. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abamabandla ezombusazwe laba bathi amaphepha lawa bayawabhadalela njalo bezwa ubuhlungu ngokudatshulwa kwawo. Umnumzana Nkululeko Chuma okhankasa eInsiza South esabelweni seMathebeleland South emele umanyano wePeople's Rainbow Coalition uthi balohlupho kumaposters abo ngenxa yokudatshulwa.
Silohlupho kumaposters ethu, uhlupho lolu lukabili. Okuqala, silamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami elabe lifake khona iposta lanamathisela, elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposta, kumbe njengoba nabe ngifake mina ngeselotape esiyithengileyo njengebandla, bafike bona badabule ukuthi bathiselotape base befake okwabo. So lihlupho esilalo lona lolo, ukuthi afice ukuthi ke amabandla amanye ahloniphi amanye amabandla kusiya ngakhona kwama-posters, kodwa kuvele kungumthetho wezekho khona ku-code of conduct yama-political parties esasayinayo ku-nomination court ukuthi kumele amabandla ahloniphe amanye amabandla kuma.
Uchuma wengeze ethi basalungiselela ukuhambisa isikhalazo sabo ezekhi.
Sisesibangeni sokuthi sihambise isikhalazo esifana lalesi sesibikileke emabandleni ethu kubukhokheli bethu ukuthi silohlupho olufana lalololo ngoba anti la amaphepha adojwanga amaphepha la abhadalela lezindleko zakhona so ke sithemba ukuthi ke ubukhokheli bamabandla ethu buzahambisa lezi zikhalazo emthethweni kumbe kuzekhi ngokwayo.
Umnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhankasa ezimele eBulawayo South uthi laye uthwele nzima ngokudatshulelwa amaphepha akhe ethi njalo amapholisa awathathi nyathelo ngalokho.
Uhlupho odlala lalo ngolwama-posters mna njengokuthi njengomunye wabantu abavele beqase kudala ukukhankasa bengekho vele emabandleni. So uhlupho olukhona ukuthi amapati la esithi ngamapati amakhulu yiwo asedabula ama-posters ami ngakhala ukuthi nge-weekend adatshule emini libandla elibusayo i-Zanu PF badabule eground eseground lendaweni ezethula lesizinda background badabula ama-posters ami. So ikhongisa ukuthi kuyinto engayisiyo engalunganga ngoba kuyadinga kuvusisa umdla kudla ngodlwanga ngoba lami imali angiladona njengabo bona abantu be-Zanu PF balezi mali ngobayila. So kuzisa ubuhlungu ba badabula ama-posters amakhulu bawathatha vesh banyama ba.
Unkosikazi Naki Mawaro owebandla leZip okhankasa eBulawayo Central uthi yena akakabi lohlupho lokudatshulelwa amaphepha akhe okukhankasa.
Mina kuZip MP, aspiring MP candidate kuBulawayo Central. Hayi, mina ukukhuluma iqiniso anami siyafake wona andizange ngibone adatshuliweyo akhona sibili.
Insuku zokhetho ziyasondela njalo ubudlwangudlwangu lodlakela sokuqalile endaweni ezehlukeneyo zelizwe okugoqela ukuphoselwa kokunakanelwa ukuba libhomba embuthanweni wokukhankasela usekelo owezanu PF kobulawayo ngempelaviki edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Omunye wabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe usikhwica mfundo Lavumo Maduku webandla le-National Constitutional Assembly NCA uthi uzalwela umbuso okhululekileyo aphinde aguqule isisekelo sombuso esikhona kulungiswe esitsha phakathi kweminyaka emihlanu yakuqala esesikhundleni enganqoba. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
UMaduku ngomunye wabangamashumi amabili lantathu abakhankasela ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Uthi inkinga enkulu esilayo isisekelo sombuso esingaqinanga okwenza ilizwe libuswe ngendlela engayisiyo.
The most serious problem with the current constitution is that it is a one center of power constitution.
Inkinga enkulu ngesisekelo sombuso esilaso ukuthi yi one center of power constitution. Silomongameli olamandla edlula bonke emhlabeni. Umongameli weMelika ulamandla hathi ngenxa yesisekelo sombuso kodwa ngomumo wezopolitiki kulelo. Kodwa owethu uthola amandla kusisekelo. UMaduku wazalwa mhla ka 20 Ntulikazi ngomnyaka ka 1965 ngabazali abangabantu makhazechi pinge esabelweni seManicaland. Waqhuba izifundo zomthetho ekolijini elikhulu leyunivesithi yeZimbabwe wazokuya eCambridge leOxford eNgilani wathola isicoco sedoctorate ngomnyaka ka 1999. Umnumzana Ruramai Musiwa odabuka eManicaland uthi lokhu kwenza ebelethemba lokuthi uMaduku engenelisa sibili ukuba ngumongameli.
I desired his integrity, his intellectual capacities.
Ngijabulela ukukhalipha kwakhe engqondweni nokuthembeka kwakhe. Wenelisa ukuthola idegree laphezulu ledoctorate eleminyaka ekhonapha kumashumi amathathu nje kuphela. UMaduku wakhokhela umkhankaso wokuphikisana nesisekelo sombuso esasifunwa nguhulumende weZanu PF ngomnyaka ka-2000 okwenza ukuba uhulumende enqotshe kukhetho lwe-referendum kulolo daba. Umnumzana David Mukanda ovela kusabelo uMaduku avela kiso uthi umazi njengomuntu olesineke.
Munhu anoshamwari, munhu anotungamidza mwari pazvinhu zvake zvese zvari.
UMaduku ngumuntu olomusa, umuntu okhonza lokudumisa uNkulunkulu egalathekisa lokhu kukho konke akwenzayo ephathisa labaswelayo.
lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Dalini Chiindi othi unolwazi ngendlela uMaduku aphila ngayo njengomuntu makhaza nje.
Munhu akaranaka nokuthi munhu anosiva Mwari.
Umuntu engibona elungile uthanda uNkulunkulu njalo ephathisa abantu kokunene.
UMaduku uthethe njalo ulabantwana abahlanu. Ulikholwa lesiKristu ekhonza esontweni eUnited Church of Christ. Lapho ake wakhokhelwa ke kuhlandla labatsha, waphinda waba ngumgcinisihlalo wesayinodi yalelo bandla. Uthi njengekholwa ubona kufanele ukuba aphathise abaswelayo.
We've actually built homes for the people that have not had homes.
Ngenelisa ukwakhela izindlu kwabaswelayo ezifika kuma 2-roomed house angamachumi amabili, ngabhadalela njalo abaswelayo imali zama school fees.
Abaswela uMaduku bathi selesikhathi eside ekhokhela i-NCA osokumele achiyele abanye, kanti njalo abanye besithi ukhokhela ngendlela ecacileyo njalo befuna ulwazi alalo. UMaduku wahlukuluzwa kaninginengi ebotsholwa ezombusazwe phansi kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Uthi kasoke khohle ilanga ahlaselwa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 bamephula isandla. Wanikezwa isihlalo sokuba isiqhutshamfundo esigcweleyo ekolitshini le-University yeZimbabwe ngomnyaka ka-2011 lapho aqhubekela phambili khona efundisa ezomthetho. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yabo 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 sakazo muhle, mina ngingumayigobe umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo Always Be Connection ngo-8 ntambama. Lamhla sikhangela ukwenzakala emidlalweni yomncintiswano wengubhu wamazwe womhlaba owe-2018 FIFA World Cup, lapho abaningi abadabuka ezwekazi le-Afrika ababheke ngelokhozi umdlalo phakathi kweNigeria le-Argentina. Uzansihlaziye lolu daba njengezalane zezwekazi yale-Afrika. Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsapp kunombolo yesithi 0012324650318. Loba njalo ubhale enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana ngebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omahluli bomthethwandaba ophezulu weSupreme Court ngapha kwele Melika bavote lamhlanje ukusekela ukuvinjwa kwabamazwe alandela ukholo lwesiMuslim eAfrika ukuza kwele Melika ngumongameli Donald Trump. Iqula lakwele Eritrea selifikile kumakhelwane eEthiopia lilanda inkulumo ezilakho ukuqeda impi yokubanga umngcele esileminyaka eminene. Ukuphawulwa kwebhangi labesifazane eleZimbabwe Women's Microfinance Bank okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare sekuchiye abanye besithi bazoyicela isivuthiwe ngoba uhulumende usengohlala ethembisa uZulu into eziningi kakhulu ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Kodwa abanye ngabathi inyathelo leli liyancomeka ngoba litshengisa ukuba uhulumende uyanakekela abesifazane lanxa engelamali. Ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe uMnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi ibhanga leli lingaphathisa uZulu nxa lingasebenza kahle.
Bona njengani icebo elihle ukuthi ube le bank elinjalo. Engingakwaziyo ukuthi uhulumende unemali na iprogram enjengaleyo iqhubeke ngendlela okumele iqhubeke ngayo, ngoba uduko esinalo ukuthi ama-programs lawa siyawabhuka kodwa imali yangkhona iyabe ingekho yokuthi inhlelo zangkhona ziqhubekele phambili. Nginethemba lokuthi ibhenki langkhona lizasebenza njengebhenki njalo uhlelo lwangkhona luzaba nemali eneleyo eyokuthi luhambe kahle.
Kodwa omunye owesifazane unkosazana Return Love uthi akuthembisi ukuthi leli bhanga lizasebenza ngemfanelo ngoba lisungulwe ngesikhathi esingayisiso isikhathi sokukhankasela ukhetho.
Singazanto ngesikhathi sonke nxa kukhampeyonwa kulezinto eziphumayo. Singazi kumbeni bakutsho ngeqiniso ngoba ilontshwe eHarare kuphela thina koBulawayo kasikakwazi ukuthi kuzahamba njani. Indi kasikwazi kumbe bali bakutsho ngenhliziyo zabo zonke kumbe bakutsho ukuthi khona khona omama nyantsho nomama kuyaziwa bengabantu bengothathekile bazavota ngoba sekuthiwa kule bhanga labo mama. Sisimile lathi khonapha sikhangele ukuthi iza kuyangathi elesini lwayisidlulile. Yikho sifuna ukukubona kade singaza ke ngitsho lutho kodwa xa kuyikuthi ibhenki leyo ilontshiwe ilontshele ukuthi omama bathole usizo lapho siyakubongela kodwa singakwaziyo siyikho silinde ukubona ukuthi ngemva kokhetho kuyini okuza kwenzakala lapho esizaqalisa khona ukukhomenta sesikwazi ukuthi sikhomenta ngani.
Ukutshela uthi nxa bekule ngxaki ekusungulweni kwebhange leli ukusungulwa kwalo ngemva kweminyaka eminingi lokhu kutshengisa ukuthi lilakho ukusebenza nxa imali ingatholakala.
Liqiniso ukuthi yingqondo eyaqala kudala. Ubaba uMgabe usesekhona ngabo 2014 2015 sabona ibhodi langkhona li-appointwa sometime ngomnyaka ophelileyo kodwa indaba le eyokuthi izinhlelo ezinjengalezi ezikahulumende ziyawe zingena funding eneleyo uyabo kuthatha isikhathi ukuthi zivuke singazi futhi ukuthi alisiloqhinga la eleza no-PF elekukhampeyina ngalo ngoba sesiseduzane ngama-election sozakale ukuthi alisiqhinga yini eleza no-PF elokuthi wakhampeyine ngalo kodwa silethemba lokuthi even after ama-election ibhenki lango liyabe lisebenza.
Ibhange leli likhangelelwe ukuphathisa besifazane kunye labasakhulayo ukuthi bathole imali yokusungula amabhizimusi amancane.
Amazwe akuqela elemelika eleBritani leleNorway athi kumele abalwisana eDarfur babeke phansi izikhali bakhulumisane umlota ukwenzela ukuthi indawo yabo ithuthuke ngemfanelo. Ukulwisana lokhu eDarfur kweleSudan kwaqalisa ngomnyaka ka-2003 kulandela ukukhonona kwabantu ababesithi ama-Arabs ayababandlulula. Uhulumende wathumela ibutho wanika abantu izikhali ababizwa ngokuthi yi-Janjaweed ukwenzela ukuthi bamise ukulwisana lokhu. Kwabulawa abantu abaningi okumangalisayo abanye abafika izigidi ezimbili 2 million babaleka eDarfur. Ngomnyaka ka-2007 kwabunjwa ibutho lomanyano we-African Union ne-United Nations ukwenzela ukuthi kumiswe impi yomvukela le kodwa ababelisana abanye babo bala ukuloba isivumelwano ngomnyaka ka-2006 langomnyaka ka-2011. Amabandla abalisa ele Justice and Equality Movement likamnumzana Zibril Ibrahim lele Sudan Liberation Army elikhokhelwa ngumnumzana Abdul Wahid bayala ukuloba izivumelwano ngodaba lwempi yomvukela. Kuqhubekela phambili ukulwisana phakathi kwebutho likahulumende lamabutho ebandla likaWahid. Lokhu sokwenze ukuthi kube labantu abaningi ababaleka eDarfur ngenxa yokulwisana kwamabutho la. Ngakho-ke ilizwe leMelika eleNorway leBrithani athi kumele kumiswe ukulwisana lokhu osekudale ukuhlupheka okumangalisayo kweleSudan.
Kwezemidlalo amaqembu omdlalo wenguqu athi eleFrance leleDenmark asedlulele esigabeni esilandelayo somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup ngemva kwemidlalo eyokugcina yesibaya sikaGroup C edlalelwe lamhlanje. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFrance libe ngujikelo bhanqale leDenmark kungela elenelise ukulithayela emambuleni yokuyimpumela yisho ukuba eleFrance yilo eliqede imidlalo yesiphasi kaGroup C lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le miklomelo yesikhombisa. Endaweni yesibili kule qembu leDenmark lona ile miklomelo emihlanu. Lesi simo sitsho ukuba womabili lawa maqembu yasedlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano njalo azadibana lamaqembu azaphutsha esendaweni yezimbili zaphezulu engalaneni yemiklomelo kusiphasi kaGroup D. Kusenjalo intathele izindaba ezemidlalo uFortune Mbele ukuthi ukuhlekwazakale ukuba amaqembu azadlala njani ngemva kwemidlalo yezibaya kulakho ukudala inkohlakalo kwimidlalo yezwe zomhlaba.
Ngibona ngathi ukwenziwa koluhlu lwamaqembu adlala ku-World Cup kanye for umncintiswano wonke uze uye phela kwenza kube nobugwelegwele kumpumela yemidlalo. Bengikhangele especially ngibukele umdlalo weRussia neUruguay. IRussia kukhanya njengathi belidlala ungathi livinisele nje ukuthi linqotshwe ngeleUruguay, likhangelele ukuthi lizadlala naliphi elinye ilizwe last 16. So my point is why uluhlu lungenziwa ngezigaba njengokuthi after ama-group stages kwenziwe i-draw for the last 16.
Amaqembu akusiphasi kaGroup D adlala namhla ntambama, njalo iqembu le-Iceland lona elile mklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emibili lizadibana leqembu le-Croatia okuyilo lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha. Kuthi elinye lamaqembu amele izwekazi lase-Africa kule midlalo ele-Nigeria lizadlala lele-Argentina. Abafana beNigeria bale miklomelo emithathu kuthi ele-Argentina lilo mklomelo wodwa. Lesi simo sengalene sisho ukuba iqembu leCroatia selivele selilalo ilungelo lokuyadlala kusigaba esilandelayo. Kuthi elizahamba lalo lizaphuma kuloba yiliphi phakathi kwamanye la amathathu kusiya ngokuthi impumelelo yanamhlanje izabe iminjani. Komunye umdlalo wesiphasi kaGroup C odlalwe namhla, iqembu lePeru litshayele Australia ngetukanya. Okuyimpumelelo yisho ukuba iqembu lePeru yilo eliphutshe imidlalo yesiphaya lesi lisendaweni yesithathu lile miklomelo emithathu, njalo ikanti iqembu leAustralia yilo elisemsileni njalo lizaphindela ekhaya lingazange lithole ngisho lowodwa zwi umklomelo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Solo ingoma ye Shining Star isigqibela uhlelo, kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende wezanu PF ngoba nguye olengqobe yokumanyanisa uZulu. amabandla ezombusazwe akhala ngokudatshulelwa amaphepha awukukhankasa ama-posters. Igama nguChris Gande, sengisilishiya ke ku-Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.